abantu bathabile lapha, abanye bathaya amavuvuze nabenza nje abathabe kakhulu sibili ukuthi umnumzana iChilema nguyosekhethwe ukuthi abe ngumongameli wezambia wesikhombisa. Angikholwa ukuthi namhla abanye bake basebenza ngoba ngithi impumela yokhetho siyaziswe ngabo-2 ekuseni. Kusukela lapho vele kube ngumsindo nje vele bekugidinywa kugcwala yonke indawo emgwaqweni lapha kubomvu wonke umuntu. Ugqoke izikipa zikaMr. iChilema ofcourse mina kangilazo kodwa hhayi abanye bonke bazigqokile.
Kuyathembisa yini ukuthi umumo wezomnotho uza kuba ngcono ikakhulu nxa ukhangela abanye ukuthi uzasebenza lapho?
Kuyathembisa ngoba ngasihamba ngalokho asithembise khona yena ukuthi ugcizelele kakhulu sibili ukuthi wayethilo nje wathi mhla engenile esikhundleni mhla egqotiwe angithi kakagcotshwa kathesi usamelelwe nje ukuthi kwenziwa okwenziwayo somhla egqotiwe wathi yena ikhwatha lizahle liqine sibili kumele lifike ligeyine kakhulu nxa lilokhu ivalue yalo adenesidola but sibona bethi lanxa engakagcotshwa vele ikhwatha seligalile ukugeyina after sikhuluma nje liku-18 oyi-$1 isinika 18 khwatha kepike selileyo i-$1 isinika 23 khwatha so yabona ukuthi ikhwatha nalo selisi hhayi lisiba lesisindo esikhanyayo kodwa angithi yabona ukuthi abantu ama-politicians wesikhathi bayakhuluma balithembise ngoba bayakwazi ukuthi yikho esikhangelele ukukuzwa kathesi yena sesikhumbu usetshilo so lathi sesikhangelele ukuthi sibone ukuthi mhla esekhetha amalunga ekhabinethi yakhe uzafaka bani ngoba ugcizelele ukuthi yena uzafaka abasha kuzaba labomama kuzaba labantu abasuka endaweni zonke zezambia ukwenzela ukuthi kutshengise ukubambana kwezambia thine ngike ngahlalisa ngisabana kodwa ndizengathunda nami ndinga ukuthi ukhulumeka ngabo ukuthi one zambia one nation esithi yena konke azakwenza uzafisa ukuthi kube nokubambana ilizwe lonke libambane ngoba okunye ulungu ubukhokheli be-PF akade sebekwenzile besebedale ukungazwani iphakathi kwabantu nje abasuke endaweni ezijiyeneyo so kuthola ukuthi abanye maybe abakhuluma olunye ulimi abasangenelani labakhuluma olunye ikakhulu abakhuluma isithonga okuyilo ulimi lukamnumzana iChilema ngoba bekunabanye sibili akhona amadoda othiwa ngoTT Makambuyiza o-TPM vele bona ukuthi bekungavumi ukuthi umuntu akhona nakhulume naye akhampeni engazange akathi asukelane lamadonda kodwa-ke uMr. iChilema uthilo wathi hhayi konke lokho ngakusho ukuthi ngabantu nje kade bezama labo inhlanhla yakho kwezombusazwe.